Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyene lamalunga edale lephalamende lawedale lakhe labaphathi intambo ele cabinet labantu ukuthanyela lokudobha izibi eHarare phansi kohlelo lwe-National Cleanup Campaign. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kwezwekazi le-Afrika namhla zimanyene ngokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni aso. Ngohlelo Woza Friday sileqembu eselikhathazile emhlubulweni wezansi emaNdebeleni ngemgido langomculo wesintu elibizwa ngokuthi Volamba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika namhla zimanyene ngokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni aso. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amazwe amaningi omhlaba esetshengise ukukhathazeka ngokwenzakala eZimbabwe kwezelungelo loluntu. Okuninga sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uChris Gande.
Amazwe omhlaba abalisa eleMelika, eleBhilitane lamanye ambalwa asetshengise ukukhathazeka ngocuku olwenziwe ngamabutho lamapholisa eZimbabwe kunsukwana ezisanda kwedlula. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika, njengezinye lazo ezihlala kwamanye amazwe, zifole esigodlweni sommeli weZimbabwe eWashington DC zitshengisela zikhonona ngokwenzakala kuzihlobo labangane ekhaya. Sixoxe lomunye wabaqoqa lokhu kutshengisela umnumzana Dan Moyo.
And then sasesibona ke uhulumende ebuya ngodlame abantu bashaywa, namanje sizokuthiwa lokhu besatshaywa, lokhu bengenelwe ezindlini one by one. Sithi thina okunjalo kumele kustophe right now, ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s yi-same style abasenzayo esakhozela igukrawundi lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Kwele South Africa, ngaphandle kokutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe, amabandla aphikisayo abalisa ele EFF lele DA asetshengise ukukhathazeka ngomumo weZimbabwe. Umkhokheli we-DA umnumzana Musi Maimane uthi uza kuya eZimbabwe ngeviki ezayo siyakhulumisana lomongameli Mnangagwa ngodaba lolu. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi okungaba kusenzakala yikuthi amabandla eSouth Africa akhuluma ngalolu daba yikuthi lesi yisikhathi sokuheha amavoti njengoba izizalwane zeZimbabwe zikhona ezivotayo kwele South Africa.
EDA isile lapha kwinkantolo yomhlaba ukuthi iyofaka isicelo sokuthi ke kubhekisiswe kabusha ukuhlukunyezwa kwabantu lapha ezweni laseZimbabwe yinkantolo yomhlaba. Kuyinto engicabanga ukuthi kubantu baseZimbabwe ezoba yinto enhle, ngoba sisodwa bebodwa abantu beZimbabwe kuncane abangakwenza ngaphandle kokuthi kube khona ukuncediswa ngamanye amazwe. Sizakhumbula futhi noma sibuyele emuva laphayana ngesikhathi sempi yenkululeko ukuthi amazwe njengayo nje iZimbabwe ilelwa inkululeko yayo, azangilwe iyodwa kodwa yathola ukuncediswa, ukulekelelwa ngamazwe amaningi omhlaba. Nakho lokhu esikubona kumenyezwa kuhlongozwa i-EFF ne-DA ukuzama ukuthi babonise umhlaba ukuthi ezweni laseZimbabwe isimo kasisihle, isimo sikhungo siyadinga ukuthi kake kungenelwe abantu beZimbabwe basizwe kuleli sisimo ababhekane naso.
Ngeviki edluleyo ibandla elibusayo kwele South Africa LANC lithumele iqula eZimbabwe ukuzokhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi akukazwakali ukuthi kuyini kahle kahle okukhulunyiweyo lenjongo yalomhlangano.
Kodwa ngokwazi kwethu iSouth Africa izama ukuthi incedise ibizela seZimbabwe ukuthi yakhe umnotho waseZimbabwe, kodwa usakhulunyiswana ukuthi yindlela kanjela bani engasetshenziswa ukuthi umnotho waseZimbabwe wakhiwe. Ngoba kulezinto ezihluphayo okhathi eseZimbabwe ngendaba yelokho esibiza sithi currency question, imali esiyisebenzisayo, kube sokusiba futhi lokusoti kumbe ukuqhela okwenzakala e-reserve bank, kube sokusiba futhi lokuthi ibizwe sokuyibizwe lamasoti thina lokuthi abantu babotshiwe abaphoza abasebenzi. Thina sithi konke lokho kuvusa umnotho angekwenzakale nxa zona lezi zinto zingazange ziqondise. Okokuqala kuyikuthi abaholi bezisebenzi kumele baphume emadele nabantu ababotshiweyo. Okwesibili kumele kulungiswe indaba othiwa yi-currency question, ngoba i-bond note ayisiyo mali elingana ne-US dollar, kumele lokho kulungiswe. Okwesithathu kumele kulungiswe ubugebengu obenzakala e-reserve bank. Kanti okwesine kumele ilizwe likhululeke abantu bakwazi ukuthi nxa befuna ukuze president freedom of association bakwenze lokho. Yikho lokho esibonisa ukuthi-ke kungaba-ke lokumncedisa ukuthi kuvuswe umnotho welizwe lakini.
Kwele Bhilitane idale lephalamende lalelo lizwe lixoxisane ngodaba lweZimbabwe kuyonale iviki kunkulumo kade ikhokhelwa ngunkosikazi Kate Hoy. Amalunga wonke awedale avumelane ukuthi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise umumo wezombusazwe. EleZimbabwe ebelidinga ukubuyela kumanyano weCommonwealth alisoze lenelise ngenxa yokwenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umanyano wenhlanganiso ezimela amalungelo ezisebenzi eBotswana eBotswana Federation of Trade Unions lamhla ufolile utshengisela ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe lapho okubikwa kubulawe abekade betshengisela phezu kodaba lokuqonga kwintengo yamafutha ezimota kumaviki edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBotswana Federation of Trade Unions, EBFTU, bafonde betshengisela emgwaqweni yeGaborone lamhla ekuseni ngaphambi kokuba bethule ugwalo lwezikhalazo zabo emaofisini womphathintambo wezobudlelwane beBotswana lamanye amazwe womhlaba. Phezu kodaba lokuhlukunyezwa kwabeZimbabwe abatshengisele ngenyanga edluleyo, emavikini asanda kudlula kwabulawa abantu kukanti abanye basala belimele ngesikhathi kutshengiselwa phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kanye lokubhidlika komumo womnotho jikelele. Abe-BFTU bathi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho bacela uhulumende wabo ukuthi angenele ukuze kube kulokuhamba kuhle njengomakhelwane. Unobhala jikelele wenhlanganiso le uMnumzana Thusang Butale uthi babone kufanele ukuthi banikeze uhulumende wabo incwadi yesikhalazo ngeZimbabwe ukuthi ayinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa.
We are rooting it through our government so that government of Botswana can know.
Thumelela incwadi ngesandla sikahulumende wethu ukuze akwazi ukuthi njenge-BFTU asithakazeleli ukwenzakala eZimbabwe. Sijwayele ukuhambisa lezi ncwadi ze-petition mathupha kuhulumende weZimbabwe, kodwa khathesi sisebenzise uhulumende wethu ukuze sithole impendulo.
okade emele umphathintambo obona ubudlalo bebhotswana lamanye amazwe umnumzana Huitsimang onguye owamukele ugwalo lwesikhalazo olubhekiswe umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi bazandlulisela phambili ugwalo lolu luyefika kunkokheli yeZimbabwe.
The petition, as you rightly explained your position,
hayi, silutholile ugwalo njalo ngiyathembisa ukuthi saludlulisela phambili kumphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe njalo lokuthi luzafika kunkokheli yeZimbabwe. Siyethembisa kulokho.
That it shall also be channeled to its intended destination.
Owe Zimbabwe ophatheke kulokhu kutshengisela umnumzana Andreas Sibanda uthi kuyinto enhle ukubona ukuthi izalwane zeZimbabwe zilosekelo emazweni afana leBotswana, South Africa kanye leNigeria, lapho inhlanganiso zezisebenzi ezitshengisele ziveza insolo yazo ngokwenzakala eZimbabwe.
Kuyasikhuthaza ukubona amanye amazwe esola ukwenzakala eZimbabwe. Lokho kutshengisa ukuthi hayi asisodwa esimweni lesi esisibi, kutsho ukuthi labo abanye bayasikhumbula.
Ugwalo olulotshelwe uMnangagwa abe-BFTU bathi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions egoqela umongameli wayo umnumzana Peter Mutasa kanye lolumpala jikelele umnumzana Japhet Moyo kumele bakhululwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kweLeBotswana.
Indawo eziningi zedolobho leHarare zisele zihlanzekile namhlanje ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa emanyene lamalunga edale lephalamende lawedale lakhe labaphathintambo ele cabinet labantu jikelele lokuthanyela bemanyene bathanyela badobha izibi endaweni lezi phansi kohlelo alusungule kunyanga ezintathu ezedluleyo olo National Cleanup Campaign. UProphetess Jeremiah usethulela lolu daba.
UMnangagwa uvukele esibhedlela seParirenyathwa eHarare lamalunga akhe awe cabinet yakhe baqalela khona lapho besiya kwezinye indawo zaleli dolobho. Ekhuluma ngemva kokugqiba umsebenzi wanamhlanje, uMnangagwa uthe lolu hlelo lukhanya luthakazelelwa ngabaningi njengoba lukhuthaza kulondolozwa kwempila kahle lehlala kahle. Uqhubeke ethi wasungula lolu hlelo ngkunyanga ezintathu ezedluleyo ngenhloso yokukhumbuza abantu ukuthi bahlale lokulondoloza indawo abakizo zihlanzekile.
Kufunda kwangu ndokokuthi tikangova nemoya woyu tese uye kana tichita utano muzimbo dzatigere mweya yesvina mweya yekuvengana mukati medu inoita mishoma, nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako udini uchene. Asi kana usina kunyanya kuchena nepaunogara pasina kunyanya kuchena pane svina ligioni anofarira kusvika ipapo. Saka kudzinga ligioni hatigare takachenesa nzvimbo dzatinoshanda nekwatinodini, kwatinorara, kwatinogara, migwagwa iyi. Ehe, tiri kuti si murayiro ukanda marara usimbiswe, tisangori patofamba tikanda marara, patofamba tikanda marara.
UMnangagwa uphinde wathi abantu kumele bachiyane lomkhuba wokulahlela izibi ndawana yonke njalo bafunde isibonelo sokwenzakala kwamanye amazwe afana labo Rwanda lapho kungavunyelwa ukuthi abantu bafulele izindlu ngotshani kumbe uhamba ngenyawo umuntu engagqokanga izihlangu. Umphathintambo wezemidlalo uNkosazana Casey Coventry kanye lezisebenzi zogatsha lwakhe baqalele kumgwaqo uSimon Mzinda Street baphetha sebese Africa Unity Square. Lapho ke abacine bemanyana lezisebenzi zesitolo se-TM Supermarket leze weteleni ye-Mitchell's Hotel. UKestri laye uveze injabulo enkulu ngosekelo aluthole lapho ikhokhela izisebenzi zogatsha lwakhe kuhlelo lwalamhlanje. Abanye abenelise ukuphatheka kuhlelo lwalamhlanje bagoqela izisebenzi zenkampani yezindaba yeZimbabwe Newspapers, umeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba omanyane lamakhansela akhe lezisebenzi zonke zikamunicipala, izisebenzi zezitolo ze-OK ezisedolobheni lonke laseHarare kanye lasemzini ehlala abaningi enjenge-Highfields. UMnangagwa usungulele lohlelo kunyanga ezintathu ezedluleyo olwe National Clean Up Campaign olufose ukukhuthaza amadolobho elizweni lonke indolozwa ehlanzekile abantu balondoloza njalo impila kahle lenhlala kahle enhle luqhutshwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxitus Jeremiah.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lapho isevisi khangela inhlupho zokubotshwa kwabantu ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni ngokungayi abantu bengayi emsebenzini khona kwenzakale emavikini amabili edluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi zokulungisa imithi yokuvikela imikhuhlane zele Ohio kwele Melika zithi sezilungise umuthi wokuvikela umkhuhlane wokopha we-Ebola esibhedlela sabantwana ese-Cincinnati Children's Hospital zikhokhelwa ngu-Dr. Paul Spearman. Lomuthi usuhle waqala ukusetshenziswa kwele South Sudan lapho okwesatshelwa ukuthi umkhuhlane we-Ebola ungachapha umngcele uvela kumakhelwane i-DRC. Emzameni yokuthola amavoti uhulumende webandla le-Hindu Nationalist kwele-India libike ngokwabela amabhiliyoni amadola kubalimi bamapulazi amancane. Umphathintambo wezemali uPiyush Goyal uthi abalimi bamapulazi amancane abangaba izigidi ezilikhulu lamachumi amabili balakho ukuthola amadola phose alikhulu ngomnyaka. Iningi lisola amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa athi kwakufanele amasosha lamapholisa engenele elondoloze ukuthula njalo evikele impahla kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo lapho okwabulawa kwachaywa njalo kwabotshwa abanye ikakhulu emadolobheni eHarare lakobulawayo. Ukungxoxo asanda kuyiqhuba lentatheli izindaba, umongameli Mnangagwa uphikise amazwi kamkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa athi wamthumela incwadi ezinhlanu ezokuthi bekhulumisane ngendlela yokulondoloza ukuthula esithi katholanga ngitsho leyodwa. Uthe kalandaba lalabo abathi uMnumzana Robert Mkabe wayengumongameli ongcono kulaye esithi kutshengisa ukuthi kule nkululeko elizweni yokuthi abantu bazikhethele abafuna abe yinkokheli. Uthe labo ababona engani ulwisana lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga bazikhohlisa ngoba bona bavele bayizwana ukusukela besempini. Uthi njalo wahleka ngenyanga edluleyo ephakathi kohambo lwakhe esizwa omunye esithi uzavinjelwa ukungena ekhaya ngoba befuna ukumhluthunela umbuso. Uphinde wasola elemelika esithi akufanelanga limchothoze ngoba alinanze amalungelo oluntu kodwa lingenela endabeni zakwamanye amazwe nxa kukhona elingakuthola kuwo. Asizweni abalaleli be-Studio 7, esixoxe labo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, esilethulela bona ebulenjini be-Facebook, kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ngubaba uNcuku Mziki, ngiseBotswana. Sesikhuluma iqiniso, vele kade kungafanelanga babotshwe. Abantu labana batshengisile besola isimo esenzakalayo. Sesikhuluma iqiniso, vele yona umbuso osukhona eZimbabwe asombuso weqiniso. Kwaphuma abasotha kukhamera mhla ka-1 Agasti bedukula abantu. Live bullets, lama-bullets bewadobha amanyebela phansi abantu bewatshengisa kukhamera. I-government yathi akuzange kube lo muntu owadutshulwayo. Kuthe kathese bekhuluma bathi ama-uniform e-army atshontshwe ngabantu. Batshontshe i-uniform ye-army, batshontshe izikhali ze-army, batshontshe imota ze-army, bazashintsha be-helicopter.
Uthi kwakulungile ukuthi ibutho lingenele, abantu basebesenza ubudlwangudlwangu kakhulu. Kwakuvikelwa impahla zabanye abantu. Labo ukuthi
ngiyaziphazamisa iqiniso abazange bazikele impahla ngoba ngikhuluma namhlanje kulamapholisa amabili avotshiweyo eNtumbane entshontshezwa nalezo zinto ukuthi bezilutha ngabantu. So uMongameli Mnangagwa azange avume lutho, wafoma i-5 brigade yena ngokwakhe yayabulala amantu emathebrendi wa-adressa i-meeting mhla ka-5 March 1983 esiwale eLupane eqele lapho kwafa abantu uqede lapho wakulanda bonke lokho. Sizamthemba njani umuntu onjalo?
Silomunye njalo umlaleli ecingweni.
ngikhuluma lo Nqakeni Nyanda Mkhonto Khumalo. Bengizathanda nje oqala sinazelela ukuthi umnumzane uRobert Kapeni Mkabe wakhitshwa libutho. Kusitsho khona ukuthi ilizwe lalizavuswa libutho. Umnangakwa naye ulomqondo ukuba libutho la trainelwa ukubulala. Ibutho alitrainelwanga ukunegotiate. Abakwazi ukuthi nxa isimo sesifika lapho singathi sinzima khona kumele kuhlale phansi kube lengxoxo phambi kokuba kukhishwe ibutho bese kuyadeclare into ethiwa i-state of emergency. So into ethiwa yi-military junta state. Ubudlwamudlwangu bonke lobu obukhona namhlanje obuqhubekayo ukudlwengulwa omama, kubulawa obaba, kusenziwani nxa sebefike kuleyo nombolo abayifunayo abantu okumele babulawe, mhlawumbe yabantu okumele basuswe endimeni yezepolitiki bazakuma. Okwamanje ayikho into engamisa ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa kungangenela amazwe anjengabo-America nabo-Britain. Kodwa-ke xa sikhangela into ethiwa yi-international law ithi yona alikho ilizwe ele jurisdiction over another. So
yes, lo mnumzana sikhumbuzo moyo ecingweni.
Hayi, amabutho asezilobhazanga vela alondeleze ukuthula. Ibutho lithukele ebantwini abangahlomanga, abangaphethe lutho, amasivilini. Umuntu wachitha igazi legugurawundi. So kulokho kuyinto kwakhona kuyahambelela, kulokho ekwenza siya phambili.
Uphikile ukuthi kulokhu kudonselana phakathi kwakhe nomnumzana Chiwenga. Uyawakholwa amazwana?
Yena ngokwakhe umnangagwa balokudonselana noChibengo. UChibengo nguye owahamba phambili ekukhupheni ikhehla leli mgaba. Jaffi ubambile kuphela. Umuntu obusa lelani lizwe nguChibengo.
Asithatheni umlaleli wethu wokugcina.
Sikhuluma lona ngelisi lomlawuli. Sikhuluma ngokuthi South Africa. Izinto ngeke zingalunga uma kungatshintshwanga le government ekhona. Ingeke izama ukuwenzelele nokuvikela ngoba ngendlela amasosha athanga khona abantu kinga kakhulu ngokuvikela kakhulu lapho ekhaya.
Labo ngabalaleli beStudio 7 esikhulume labo kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela lona ebulenjini beFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele-FC Platinum uNorman Mapeza uthi iqembu lakhe kumele linqobe ele-Horoya AC lakwele Gini ukuze liqhubeke lilokhu lilethuba elokudlulela esigabeni esilandelayo somncintiswano wamazwe awezwekazi le-Africa we-Total CAF Champions League. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lesiplatinum lizemukela ele-Horoya Athletic Club bakusasa enkundleni ePaperfields kobulawayo emdlalweni wesithathu wesiqaya sika-Group B. Womabili lawa maqembu alo mklomelo wodwa ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emibili kwimidlalo yezibaya okudale uba umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapeza athi akula mehluko omkhulu phakathi kwamaqembu womabili.
Sisesimeni esifanayo leqembu le-Horoya kodwa thina siyabe sidlala singekhaya njalo nxa sifuna na ukuthuthukisa amathuba ethu okudlilela phambili kulumncintiswano kuzamele sinqobe. Imidlalo efana lalo iya ngokuthi abadlali baqine kanganani emqondweni yabo, yikho kusemandleni abo amajaha ukuba bebophe ziqine sithole impumela ethokozisayo.
Iqembu le-Platinum lomhlomelo wodwa ngemva kokuba libe ngujikelo bhanqa 0-0 leqembu le-Orlando Pirates elase-South Africa emdlalweni walo wokuqala, ikanti emdlalweni walo wesibili linqotshwe nge-2 kanyange le-Esperance lase-Tunisia. Nakwelinye icele iqembu le-Horoya lona lilomhlomelo wodwa eliwuthole lize libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele-Esperance ngosuku lwakuqala lwemidlalo yezibaya, ikanti emdlalweni walo wesibili litshaywe nge-3 kanyange le-Orlando Pirates. Lokhu kutsho ukuba iqembu le-Orlando Pirates lele-Esperance lemiklomelo emine iqembu ngalinye, kusithi ele-Pirates lihlezi esiqongweni sengalane ka-Group B ngoba lingakahlohlwa. Umdlalo ozakuba phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Horoya AC uzadlalwa ngehola lesithathu emini, kube sekusithi ebusuku ngehola le-12 nemunye iqembu le-Orlando Pirates lizanqikelana lele-Esperance enkundleni ye-Orlando Stadium kwele-South Africa. Inkundla ye-Paperfields yayigcwele phamu mhla iqembu le-FC Platinum lidlala lele-Orlando Pirates, njalo abalandeli abaningi babesekela iqembu le-South Africa. Kodwa lesi simo sikhangelelwe ukuntshintsha labalandeli besekele iqembu lasekhaya, loba nje kungakhangelelwanga ukuba inkundla igcwale. Amaqembu lawo azadibana kulimpela viki azaphinda edibane njalo mhla zili-12 kuyona le inyanga kanhlolanja, lapho iqembu le-Horoya Athletic Club elizemukela khona ele-FC Platinum ukuthi ele-Orlando Pirates lizavakatshela ele-Esperance khona le kule-Tunisia. Amaqembu azaqeda imidlalo yezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ngimele i-CV7 kobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Ichi woza woza Friday my darling, woza Friday.
Ukuhlela woza Friday kuliviki sileqembu eselikhathazile emhlobulweni wezansi emandebeleni eGwanda ngemgidho langemculo wesintu elibizwa ngokuthi Bolamba. Asizweni bexoxa lo Ezra Chisaswanda weStudio 7.
Awandanga ukuthola abaculi bemgido yesintu becula behlanganisa leziginci njalo begida ingoma zendulo, kodwa leli qembu leBolamba selibuya ngonyawo olutsha.
Imnikama umayibonge Dlodlo, abaningi bambiza ngodilo, umkholo weqembu othiwa Bolamba Performing Arts. Iqembu leli laqalwa ngo-2009, izinto zabanzima. 2010 sangathi siyehlukana. 2014 sahlala phansi sabuyela sabumba kuthi amakhasi ethu, sabe sesiqalisa kutsha futhi-ke lapho sase siqhubeka-ke akuthi manje soiqembu eselilikhulu eselilabantu asebefika 20.
Bagida imgido eminenginengi etshiyeneyo etholakala kusiko lwasemadawunde.
Ina imdanso esijule kuyo kakhulu imdanso yesisuthu esibirwa esiTswana kahle kahle, ebalisa iphathisi, itsutsube kanye lesitapa. Siyagida, siyahlabela, siyarekoda imusic yethu. Then ikhona nje ama contemporary dances esiwenzayo lawo esibiza sithi ngamariaria.
Yilo ke uhlelo woza woza Friday leqembu leBolamba elijabuka eGwanda, lona linamadlaladi athize.
I-album yethu yokuqala siyirekode ngo-2017 okuthiwa Khuba, elama-tracks angu-6 yokuqala athiwa Lumelang, ekhuluma nje ngemhlobo yabantu abatholakala eZimbabwe esibingelela. Esibili kuthiwa Khuba, yiyo i-title album song yakhona engumdlalo wesisuthu. S3 yangkhona sikhuluma ngokucela izulu rikupapula. S4 nguHosimare, sikhukhumeza uchief wethu uChief Mate uHosimare.
Umnandi umculo wenu, bakhona abalaleli abafuna ukuthenga phela lo mculo Dlodlo.
Okwamanje ingoma zethu zisatholakala zinama hard copies, zitholakala kumayibongwe ku 0777 399 214 kumbe ku 0718 75 1239. Then kuFacebook ithi Bolamba Performing Arts, ivele ile logo nje elihle, so sisalungisa nje ukuthi sizifake kuma downloads wo wonke nje ama platforms zizabe sezitholakala maduzane. Siyabonga, siluthanda lonke.
Besikuhlelo hoza Friday leqembu eligida libuye licule njalo lipheke ingoma zesintu lihlanganisa leziginci kube mnandi. IBolamba Performing Arts libe lempelasonto elijukela. Igama lami ngu-Ezra Chisaspan.
Sibonge uEzra obexoxa leqembu leBolamba eleGwanda selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.